amalungelo lawo kuthobaba labo mama belingani ayisiwa khambelana lokwezindlu ngoba ezindlini vele ubaba ithanda lendlu but lokhu kwenzelwa kakhulu emsebenzini ukuthi khona umsebenzi owenziwa nguWinnie Dube elami ngiwenza sihola imali efana nayo kuqala nti kwakuthiwa obaba bahola imali eningi kulabo mama so okwakhathesi kumele sihole imali efana nayo kodwa hayi khona endlini endlini umama ngumama ubaba ngubaba vele yabe baba endlini
Dube nazi indaba uyazwela lapho so indaba umama esinjalo khanya kuloku ngani ukuhamba kudlela
umama uyibeka kuhle ngabona uyayihlahlela sibili ayihlahlela yahlukanisa imbambo nomgogohle amalungelo lo fanele acacezwakale kuhle ngoba kwesinye isikhathi ngasufika ngekhaya endlini ekhaya lapho kwakhiwe khona umama ufanele ukuthi anikwe ilungelo lakhe langekhaya elifaneleyo ubaba anikwe naye ilungelo lakhe elifaneleyo umama uchaze kuhle ukubana amalungelo okulinganisa lezo kwezinto kakhulu bekukhangelelwa ekusebenzeni siyiqeqeshe safunda safika kusibanga sinye esifana nayo nxa sesisebenza khasihlawulwe inhlawulo elinganayo ngoba sonke sikusebenzi lo msebenzi siwazi ngendlela enjani efana nayo lokhwana kulilungelo liyindlela siyenze njalo siyakubona ngaleyo ndlela lokho kuyenzakala ngoba emsebenzini ezikhathini eziningi siyabona omama sebethuthukisiwe sebeyibo abaphethe imisebenzi eyizolo kade iphethwe ngabantu besilisa okutshengisa ukuthi kade sokusemukekela ukubana omama labo babuye baphele babe phezulu emisebenzini okulingayo kodwa ngaso kubuya ekuhlaleni kwamakhaya ngivumela nalo mama ubana libhuke lingwelele kakhulu politi okwesilisa ubaba uneshoko ekhaya wena mama uza kukhothama kuye kodwa nawe baba uyisimfana fanele umnike uthando lonke indlela yakhona efanele ibe yileyo ndlela
kodwa kwalani phela siyabona emazweni ikosikazi Moyo ubaba bapheka bayenza konke akukhethakalelakile ukuthi kuhamba njani okwehlulayo ekhaya kuyini
hayi uyabona nxa ubaba esepheka ngkhaya aseyikolo lokhana okwama-equal rights hayi sokuluthando lukababa lo mama endlini yabo ngabi angithi kodwa hayi khona ukuthi khona vele endlini yami umoyo kumele apheke hayi njengoba ngithile ukuthi ama-equal rights lawo emsebenzini nxa ubaba wayigada ilada esiyalingisa i-tower light lami ngiyagada ilada ngiyelingisa i-tower light sithi sivela ngale sibuye sihole imali efana nayo kodwa ngaso kusendlini umoyo angafikathi mataka hlala phansi ngipheke ayisikho ukuthi sithi ngama-equal rights sokulithando lethu lendlini leliya olungangeneli kuma-equal rights
Dube phela abanye bayakuphendulela phela kula abanye angani bathi kumele kungenele endlini phela
ukuthi ubaba usepheke endlini kuluthando lwami nxa ngilayenje umamosi sithandana sihlezi emzini wethu kukhona ukuthi nginanzelele ukuthi abantu umhlobo wami ubhuru wami lapha ugabe lokhu nalokhu
ungakutholakala indoda ipheka khona ngapha sokuthiwa-ke isidlisiwe phela
ye kuba njalo kuba ukuthi isidlisiwe but kube sokusiba ngokuthi lina likuthatha njani lobabili endlini yenu ye u-anti angafici ubhuti wakhe esepheka usesithi ubhuti wami lapho udlile but asikho lokho enxa kwesisikhathi kangizwa kuhle kwesisikhathi ukhumbulile nje njengoba umoya wabe sithi hayi nanina akuhlale phansi ngike ngukulile namhluza ukuthi mina mpheka njani kungayisikho ukuthi ufosiwe kuyikuzifunela ngoba layani ubaba uyabefisa ukudla into ayifunayo engubaba lana futhi okwanisa ukuzenzile kungayisikho kokufosa enxa sididizele sonke ekhithini ayisikho kokufosa ayisikho kwama-equal rights ngokokuthandana kwethu sobabili endlini yethu kuvaliwe iminyango
kathi khona vele nxa sengidliswe ngome mina engiwukhethileyo esithandanayo khathi kuhluphana ngithi siyathandana
nangoke uDube
no kona kuqakathekile sibili ukuthi abantu le into lezi zizwisiseke abantu bakuzwisisa ukuhlalisana emakhaya kuyancediswana lincedisane libambisana umuntu xa ungubaba ekhaya umama umnike indawo yakhe yonke efaneleyo ekhaya azizwe engumama ngoba kukhona ukudingakala ukuthi umama azizwe ekhaya ngangibambe lokhu ngenza lokhu lalokhu ekhalani uzizwa sibe linina phakathi komuzi. Kufana nelo baba lakho kukhona ubaba othi nangikwenzile mina ngizwe sibili ukuthi hayi ngubaba lapha ekhaya ngisele izinto zami ngikhulume labantu abamsavumela into sizenza along the phakathi kwekhaya kulokwamukelana kulokuzwisisana impilo ndiyaziphilela ibe nhliye luleleka kube njani. Amalungelo la ukuthi abantu kuyalinganiswa naphakathi kwesilisa labesintwana kufanele abantu sikuzwisise sikwazi ukukwahlula kuhle ukuthi kutshona. Akutshiwo ukuthi abantu kuhlukuluzwane bese kuthiwa lilungelo lakho. Kufanele kube kona ukwamukelana kukhulumisana abantu bezwanana bethandana behloniphana benikwazi ukuthi lokho ngokwamama okufanele kukukhanyelwe ngubaba lincedisane ngayodinga ukuthi kubanjiswane into yimpilo edinga ukuthi ngamalungelo athi lokho kuthi ngokwenkani hhayi akusiwo malungelo afana leyo bungani ubufice sokukhanywana ukuthi kwathini kubangela inhlupho zezinye ezika sizonto bese besilwe ekhaya baze babulalane ngoba sibona inhlelo ekuningi esikubalule emaphephandabeni ukuzibona phansi bebulala imithambo esokuthini ekhaya izinziya zona ezizokwazi ukuzwisisa amalungelo akhona phakathi kwabesilisa labesintwana.